Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingayilivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-28 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi liza kwethula impumela yokhetho etshengisa ukuba uMongameli Mnangagwa wanqotshwa ngumnumzana Chamisa.
Zakhithwa ngesikhathi esiqondileyo basayicubungula izingcitshi zethu ngenxa yezikhithwa kuhlokwa kuZulu ibe lula ukuzwisisa nokutshengisa ubufakazi ukuthi wanqobayo ayisiye Mnangagwa.
Ibandla le-CCC lithi ukhetho belulukhuni ngoba ibandla le-ZANU-PF lisebenzise amaqhinga elingakaze liwasebenzise.
Ukhetho lolugande belunzima bengaso khetho olulula ngenxa yokuthi iZANU-PF ibifake ama-strategies ayehlukeneyo okuzama ngazo zonke indlela ukuthi khona behluthune bethathe umbuso angani abantu bathi bayabathanda. Sibone
Gambe kwenziweni ngemva kokhetho lwangeviki edluleyo.
Sokumeleke amaZimbabwe amahle, amaZimbabwe wonke jikelele aphakame athi mhlaba silwa lalokhu, sicela uncedo ngalokhu esingathi thina iZimbabwean Spring.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi liza kwethula impumela yokhetho etshengisa ukuba uMongameli Mnangagwa wanqotshwa ngumnumzana Chamisa. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba ingcwethi kokwezethulwa kwembiko kusetshenziswa ulwazi lwalezi nsuku umnumzana Freeman Chari owabuthelela ubufakazi bamaphepha athiwa ngama-V11 ethule impumela yokhetho eveza ukuba uChamisa ingaba wanqoba kukhetho. UChari wayesebenzisa i-app ethiwa Amandla athi ilobufakazi obungaphikisekiyo. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Chamisa izolo utshele intatheli zindaba eHarare ukuthi bazathi sebeveza impumela abalayo kunsukwana ezilandelayo ekhomba ukubana nguye owanqoba kukhetho. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Asivumelani ngendlela ukhetho oluhambe ngalo kusukela lapho kuqala sebekhona kuze kube esibangeni ekuphikiswa namhlanje. Lokhu mhlawumbe uyakwazi mnewethu ukuthi besikukhuluma kakhulu kwabantu bezindaba abanjengani ukuthi hhayi ukhetho aluhambe kuhle, i-registration ayihambanga kuhle, i-delimitation ayihambanga kuhle, ama-ballot papers aphuze ukulethwa ephambaniseka ababizo, umfanekiso kamongameli uNelson Chamisa ungakhani, kwakule fazi sakamadesi incedisa abantu ukuvota emakhaya isenzani. Khathesi sezebafika esigabeni soku-introducer, soku-announce ama-results angamanga. So yikhona phe sikhona ngathi hayi ama-results adlangisiweyo ayisiwa iqiniso nawamanga, asiwayamukeli ama-results esiwaziyo thina esiwabonileyo lathi siyicubungula ukuphuma ekhethweni lolu atshengisa ukuthi umnumzana u-advocate Nelson Chamisa nguye onqobileyo lelu khetho njalo nguye omele agcotshwe abe ngumongameli welizwe lesizwe.
Manje impumela yona le litshoyo ukuthi lina lilayo lizayethula nini?
Lizayethula impumela le njengokhulu okwenza umongameli Nelson Chamisa namhle emini esithi silayo impumela le izakhithwa ngesikhathi esiqondileyo basayicubungula izingcitshi zethu ngenxa yezikhithwa kuhlokwa kuZulu ibe lula ukuzwisisa nokutshengisa ubufakazi ukuthi wanqobayo ayisiye Mnangagwa, onqobayo ngu-advocate ubaba uPresident Nelson Chamisa.
Sizwa kuthiwa kwezinye izigaba zelizwe belingela labo kuthiwa ngama-polling agents okokuthi kuzaba nzima ukuveza lokho kuthiwa ngama-V11 ubufakazi bakhona, kuliqiniso yini
lokho? akusipho qiniso lethi lama agents adlula 12,000 ade sabalele ilizwe lonke leZimbabwe behlola lokukhangelisisa ukuthi asiqilibezelwa yizani kulohlenhlanganiswa ngekomthetho yokuba yifazi ade hambe itshaya abantu ibarasa abantu yiyo-ke le kwezinye indawo lapho esizotongona batshaya ama-agents ethu babatshontshela amaphepha benzani kodwa ukuzeubona ukuthi ubufakazi obukhona khuluma nisenze nje inhlanganiso yezeki ibhizi ukufonela awethu ama-agent iwacela ukuthi aphenduke bezobhala ama-V11 bezame ukutshintsha lawa yiwo aseqinisweni efaka wabo amanga awukusekela ama-results amanga anamso yezeki.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC. Ibandla le-CCC lithi ukhetho belulukhuni ngoba ibandla le-ZANU PF lisebenzise amaqhinga elingakaze liwasebenzise. Esabelweni se-Matabeleland North, umgcinisihlalo waleli bandla umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele Studio 7 ukuthi balwise beze benelisa unqoba lanxa bekunzima.
Ukhetho lolugande belunzima bengasokhetho olulula ngenxa yokuthi iZANU PF ibifake ama strategies ayehlukeneyo okuzama ngazo zonke indlela ukuthi khona behluthune bethatha umbuso angani abantu bathi bayabathanda. Sibone okwakuqala i-strategy abayisebenzisileyo ngeyokuletha ukudla lezinye izinto akade bezinika abantu ukuthi abantu bethiwe khona bethandizana bephathelwa noma impupu sibili impupu sizibonile zingena ama-ward achiyeneyo phakathi na kwe-Martin North abantu besiyaholiswa ikakhulu kuma-areas wona lawo angani bebewakhangelela ukuthi ngama-areas awe-opposition bewuhanjiswa okuningi kakhulu abantu besiyaholiswa osobhuku besetshenziswa ukuthi bebhale amabizo abantu babo bonke kwezinye indawo osobhuku bebethiwa wena sobhuku lomkakho labantu abakho lonke liyavotelwa assisted voters azaba maningi okumangalisayo. So sihlangane lakho sahlangana lamathafula kadefa kwaduze lama polling station eyindawo yokuthi abantu bebanjwe ngamandla ukuthi behambe bevotela izano kumbe bephiwe umuntu wokuthi ehambe bavotela kwesinye isikhathi labo bantu bebeqale baphiwa something impupu kumbe izigqoko lezi eziyabe zabuya amabheko ibhalwa amabhukwini ezano nqabe siyavota ekuseni bedlule khonapho besethiwa wena hamba lozibani sibazwile abantu abaningi bekhala bekhonona ngokuthi bagcine bevota lapha kade bengafuni ukuvotela khona ngenxa yendlela kade bebanjwe ngayo kodwa hhayi siyabonga ukuthi sihlangane labo endimeni.
Kulezi izigaba ezithethwe libandla le-ZANU PF esigabeni se-Matabeleland North khona ngapho lingathi kuhambe njani akukhankaswanga kahle na kumbe vele indawo ezilesekelo lweZANU PF
lapho esingakwanisanga khona ukuphumelela kuyafana lendawo efana lenkayi North. Inkayi North ungayikhangela nje okusuke kwenzakala ukuthi kube lomthengisi ongani khona ngale ube ngumuntu abantu akade bemthanda but basibe emsolela nje yona leyo nto yokuthi izolo lokho ubungasulutho usutholakala suthiwa khona singu vice president webandla usitholakala ususuka ebandleni wawukilo wawuhamba lo makhuphe sungohamba lo Douglas Monzora awukhanyi but i-candidate yethu si-introduce a bit late but i-impact yayo izwakele ngesikhathi angene ngaso uJaka onguye ohambe waya kuba i-candidate laphana siphuzile sibili sihambile siyamncedisa lalapha lalaphana kodwa asakwanisanga ukuthi siyefinyelela emntwini wonke so kayiwinanga iZANU PF ngenxa yokuthi khona i-popular kumbusithembiso popular ngale ayisikho then ungakhangela emguza lakho imguza indlela esiyisebenze ngayo amavoti ethu aqinisile ngendlela emangalisayo umama okhona ngalo kadesimele usebenzile sibili leqembu lakhe alalo kwampana basebenze okumangalisayo kodwa nje ikhona lokho ukuthi okwakuqala siphuzile ukungena okwesipidi ngiyathemba ukuthi khona lokho ukuthi abantu belokhu belokwesaba ukuthi bayathathelwa amaplazi abantu bebefoselwa ukuthi bevotelwa kungayisikho khona lokho imguza la besingayithatha ebubi lakho kuyafana kuyazakala ukuthi ebubi sibelezehlakalo lapho kusibhujelwe khona ngabantu ababili akade befuza ukuthi babe ngama-candidate yethu but kungenani hayi usebenzile umabhena ukuthi kusobala ukuthi leyani indawo indawo sibile singayithatha njalo siyiwini then echolocho south I think is just panjani sembijana ngamawadi ama asuke ambalwa asuke emguza ngedelimitation afakwa ngale bese ngawasebenzanga ephansi kwecholocho south icholocho south ibisebenza ilamanye amawadi kade wakhakelele kanti amanye akhona amawadi kade bewasebenzile asuka aya echolocho north okuncede echolocho north kodwa kwaba le disadvantage echolocho south but ngokubona kwami phakathina kwesikhathi esifitshane kuyabe kungasela zana upf phakathina kwemathebeleni north
Hello ke ngumgcini isihlalo webandla lesi sisigabeni semathepheleland north umnumzana Prince Dube Kosibanda obexoxa le studio 7 ecingweni esebhinga Kunjalo nje inkokheli yamazwe eSadak ngaphandle kukamongameli wele Namibia umnumzana Hage Geingob ayikachayeli umongameli Mnangagwa ihlombe kulandela ukunqoba kwakhe kukhetho ele South Africa libikwa li city lizaqala lizwe imbiko yequla lalo ebelithunywe yilizwe le South Africa ukubana iyehlola ukhetho bese besizwa ukuthi lwaqutshwa njani lanxa oyekhokhela iqula lamazwe eSadak umnumzana Nevers Mumba wakwele Zambia wethula umbiko osola ukhetho lweZimbabwe athi alulandelanga iziqondiso zeSadak Umbuzo osukhona kwabanengi ngothi kambe kwenziweni ngemva kokhetho lwangevike edluleyo ngoba umumo usukhanya ukuthi uzaqhubeka ufana uZulu edubeka. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Jethro Mpofu.
Mnumzana Gandhi abantu ababhekile njengoba sibhekile lokho kubonwa zinhlangothi lezi zama observers abaphenyi nabanye ababhekele lokhetho abathi aluqhutshwanga ngendlela eyiyo yinto amaZimbabwe ayazi kudala kusukela ngo-1980 kuzofika manje ukuthi ukhetho kuleli yalizwe laseZimbabwe aluzange lwaqhutshwa kahle aluzange lwaqhutshwa ngendlela ngakho beza ngemuva laba beSadik laba beAU lezi inhlangothi ezibhekile abathi ukhethwa luqutshwa ngakuhle beza ngemuva izindlamuva lezi amaZimbabwe akwazi kudala ukuthi lo khetho lwaseZimbabwe luzange lwaqutshwa kuhle kusukele ekuqaleni kuze kuzofika njengamanje
manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa libandla eliphikisayo lele CCC ngemva kwempumela le abayisolayo
mase sibheka ukuthi kungenziwani mnumzana uGandhi umhlaba wonke ke sukwazi namhlanje njengokutsho kweSadik njengokutsho kweEU ukuthi ukhetho aluqutshwanga kanti sokumele ke amaZimbabwe amahle amaZimbabwe wonke jikelele aphakame athi mhlaba silwa silwa lalokho sicela uncedo ngalokho esingathi thina iZimbabwe Spring yokuthi abantu beZimbabwe baphakame nje bekhokhelwa yilabo ababakhokhelayo bethi hayi kwanele asisakufuni ukuthi kuqhubeke kanje and it's not akunani neCCC iCCC nje ngelinye iqembu elilodwa eliphikisa iZimbabwe kodwa amaZimbabwe yakhona civil society khona lamaqembu amanye akhona sokumele kube imbumba nje babumbane bonke bathi no asikuvumi lokho not under our watch akuphelele la ake sibeni nathi ilizwe elilomthetho elilenkululeko elilendlela okwenziwa ngayo izinto ziqonde yikho okufunekayo kumele iZimbabwe iphakame izilwele umhlaba uzoyichasa uzoyisekela iZimbabwe abantu beZimbabwe kumele baphakame balwe lokuhlukunyezwa lokho lokuhlambazwa lokho lokunyathelwa lokho okwenziwa yizani PF ekhokhelwa nguEmerson Mnangagwa njengamanje
lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa lebalaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi inhlanganiso zakwamanye amazwe ezibalisa iEuropean Union, African Union le Carter Center seziqhasane lenhlanganiso yeSADC ekusoleni ukhetho olwenziwe ngeviki edlulileyo eZimbabwe. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa athi alobufakazi bokuthi abebandla le-CCC baqoqa ukutshengisela phezu kwempumela yokhetho. Ngalokho amapholisa athi azajezisa kalukhuni abazatshengisela. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salbonani lonke basakaza bahle, igama uWilati Moyo, ukansila weward 29 eSlovela. Hayi, ngiyayizwa indaba ekhulunywayo mayelana lama-candidates awe-CCC avunyelwe ngumthetho wandaba waphezulu ukuthi bangene emncintiswaneni kamhla ka 23. Ukhombise emhlophe phela ukuthi uhulumende ayisiyo econtrola ama-courts. Njengalokho kuhlala kuhlatshelwa ngabo bhururu bethu laba be-CCC ukuthi hey, court is captured. No, ikhulumende iprove beyond any reasonable doubt ukuthi ayikepchanga court, ayikepchanga umthetho. Umthetho usebenza ukhululekile. Kuphela uhlupho lwabo majaha lawa kuba mnandi i-judgment ingahambisana lezifiso zabo, kodwa ingaphazamisana lezifiso zabo uthi i-judgment ichaye eceleni isupport omunye ademangele sebesithi captured. Kibo kuba mnandi nxa imbuzi ihlaba inja, kodwa inja ingaqalisa layo ukuthi sikhambe imbuzi umphimbo sebeqalisa ukukhala ukuthi inja yenu sibulala imbuzi yethu. Kanti uyabona yilo uhlupho lwamajaha lawo. Those same guys sibabonile besiyamangala laba emacourt bemisa laba babathi khona ngama fake candidates awe-CCC, ama double candidates, besiyabamangalela ukuthi bakhitshwe kubhaloti. Kanti uyabona ukuthi bona bafuna ukuthi ingungu ihlale ikhala isithi kwangu kwangu kuphela, kwabanye kabafuni. So nxa bele democracy labo bekhala kangaka, waye bengayekeli labo ama double candidates labo baye evotini ngoba bathi balabantu
balale besithi 7 ngofeliqinisa lokhulumayo. Uyabona kwesinye isikhathi ubugwala buyinkinga ngoba busuka budlisa omunye umuntu kabuhlungu. Uzathi wena uzinika isibindi ukuqaleni uthi wena uzokwenza into enje enje ebuhlungu omunye umuntu ngoba ngaleso sikhathi unesibindi. Mase ubona ukuthi hayi la amandla akho siyakuphelela, wena sowuzuma uqine endleleni yomunye umuntu, ume uvale ngoba usesaba izika zakho owazenzanga ekuqaleni. Manje phela lokho okwenzakala la ngeqinisa, without fear without favor. Lana kukhona ukuvalwayo la imikhuba eyenzakala kuqala. Manje sobona ukuthi ungadlula lana nginikeze omunye umuntu chance ngoba mina ngingavela ngonile ekuqaleni, lokho engakonayo vele kuzongidla. Manje sokuyisikhathi ukuthi manje kungithole. Kodwa ngithemba vele nezinyanya zeZimbabwe zizonde kakhulu, nezinyanya zeZimbabwe zikwate kakhulu.
Studio 7, mina kulensolo lombono engifuna ukuletha ebantwini jikelele, ebantwini special, abantu abavotela izanu la kuye umongameli uMnangagwa mayengafika irekhodini leyo i-right ilungile, kodwa uyabe zwile okusalayo. UMnangagwa labantu bakhe uthatha iZimbabwe ayenze umuzi wakhe. Yiproblem ekhona okokuqala ukuthi bayangathi ngo-6 o'clock igedi libe selivaliwe kube njalo, namhlanje kuthethwe ngedelele kube njalo. Uthatha iZimbabwe ayenze okomuzi wakhe ngoba uyenzisa abantu ukuphuma engqondweni yakhe engayisiyo, njalo futhi engumbulali wabulala abantu ibakithi, njalo futhi uwina ngabantu besiNdebeleni angasihloniphi lokusihlonipha nabantu bakhe ababalandelayo. Mina ngeke ngithi umuntu wangenza ngaba yintandane namhlanje sezintandane. Asibazi omama, sibazi obaba, ngenxa kaMnangagwa phinde futhi ngimvotele ukuthi abe ngu-president wami. Yena yedwa ma sikhuluma so uthini, uyahleka kumbe uqakeza izandla kumbe uyehlisa izinyembezi ukuthi into engayizayo wrong. So abantu bonke abavusa ingqondo umnanga kwakulalo thazalo yenza total vele eZimbabwe khohlwa nini mingaki iminyaka izalo PF ibusi letheni 1 lehle ku renovate imigwaqo yashiya kuSmith ku renovate 2 lehle ku renovate amabhilidi awachiywa kuSmith ukuthi bapende nje kuphela ayekhuluma nge development
njani njani ku studio 7 hayi inhliziyo sesibuhlungu madoda hayi mina ngakagevotelwa ngubani bese kodulo lokhelo lode silukhangele bakwethu hayi hayi mina ngakwaye ku December engafika ngcono siye emkhipha sibini ngoba ngoba amanyala lawo wenzayo hayi mbono uthe kungasiphilisa kuhle singamaZimbabweni hayi lokhu vela kusayenzi sesiyehlulekile ngevota sambe semkhipha thina ngezandla angeze sesehlule umfana omncane kakhulu sambeni sambeni
abantu abakhangela ukhetho ekhaya kona ngali obusini but ayibe labantu abasuke drop abe obusini but not ukuthi abe zandike kuphela bafika ngale Europe abantu basemakhaya bebanika utshwala nato bedakwa belala kona ngali abantu kona ngali emakhaya akele kuqade izi kona lokho abantu bathanda ukunatha utshwala kakhulu bathanda izi baphiwe into ezidakayo belale ithintshwa amabox kubuya amapepa abantu bezandike ngiye befaka bukhiphe labana
ngibulise kustudio 7 balandeli nabasakazi bonke ngithi nje mayuyu kulokho okwenzakele lokho ukuthi kuyale lokho ekunikezwa abahuquluzi benotho elizwi bona bevele begangile nje bezigangela bezenzela ngokwabo mina ngazi ukuthi isho abantu bacabangani mabelokho besavotela ibandla lezanu PF ngalesi sikhathi njalo CCC mina ngihambisana nani ukuthi vele ningavumi opresura chigumba labana ikhona into abayenzile bebelokho betiza laphana nje sibabhekile phela kwamanje sokukuhle ngoba sesibona straight akusafanda lokhana ababikwenza kudala lisibona iZBC yenu yamanga lina libuka inews lina lisihlelele ukuthi kwamele sibone lokhu lalokhu kwamanje sibona khona okheli kubona bebetitiza besesaba ukuthi bakhulume impumelelo eyona sibhekile nje ngavumi bantu besisinjalo lingangeni kunhlangano kumanyana wabo ePollard lowamasela ngoba mawuthi ubhekile laphana futhi ekusayineni kusayine bonaba bePollard kodwa abafuna kube bethengelwe imoto olove momaduku ngamakhanda amakhulu
sithi phambili nge-CCC phambili well done well done well done commander in chief Chamisa siyabonga impela kakhulu kakhulu noma ke besitontjela amakhetho ama-election ka-2023 come 2028 siyehla ngokuningi impela siyavota siyamkhipha come 2028 siyabonga impela kakhulu Chamisa siyabonga CCC isebenze kakhulu ikwazile ukuthi yengeze inani lama members eParliament laphayana so imajority yezanu ayiphukile no more 2/3 majority into yonke siyohamba ngokuboniswana akusekho lokhana ukuthi sebezenzela umathanda nje siyabonga impela kakhulu
njani Studio 7 abalaleli hayi amazwela ayithula bheka ama results esho emashonaleni nama results emathepheleleni awafani lamazwe lasozivele kubambana akufani kuyenza vela kufani ilizwe lakumele liqunywe simple la abantu bezenzela akuhlangani bheke njenge South Africa into eyenzakale Limpopo nokuvota kwenzakale Natali nokwenzakale Free State bonke bavote into eyi-1 ubenza into eyi-1 thina amashona vota ode bhekele evotelwa kumunye la amathepheleni la abantu bavota bodwa bebhekele angeke uzokuhlangana kuzosolveka kanjani ilizwe lonke vela lihlangananga amashona wodwa amandebela wodwa so vele into engiyibonayo lapha vele kumele ukuthi uqunywe kungcono baba bami lokuze baba ngikhulela lo mfana lo ngendaba yakhona ukuthi vela amhlangani le nto le ilizwe la kumele liqunywe ukuthi uze kulungi
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump ubikwa esebenzise umfanekiso wezibotshwa i-mugshot awuthathwa ngeviki edluleyo enkambeni yamapholisa ukudinga imali. UTrump wathathwa lumfanekiso ngolwesine olwedluleyo aze azinikele emapholiseni awesigaba seGeorgia ngemva kokwetheswa amacala ambala aphathelane lokuzama ukugenqula impumela yokhetho lwesigaba seGeorgia. UTrump wetheswa amacala alijumi lantathu okuzama ukugenqula impumela yokhetho esigabeni lesi. Ngokwesine uthi uTrump abotshwe phezu kwamacala amanye ahambelanayo ngaphandle kwamabili elokuthi wayegcina amaphepha ayimfihlo endlini yakhe okuyikwephula umthetho lokuthi wafumbathisa omunye untombazana ukuze angavezi ukuthi waya laye emacansini. Kubikwa uTrump esethole imali edlula izigidi eziyisikhombisa $7 million ngokusebenzisa umfanekiso lo. Ngomgqibelo nje kuphela uthole imali eyizigidi ezine $4 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe welemelika umnumzana Busani Ntini.
Yebo, khona kunjalo, kulama-polls laphumayo lapha laphana angabe tshengisa ukuthi uDonald Trump enganqoba uBiden. Kodwa ebekhona amanye la awathi hhayi uBiden uyanqoba. So mina indaba yamapholu ngiyazama ukuthi ingayilandeli kangako, ngoba wona amapholu la vele alandela ukuthi wenzakalani ezweni. Nxa kulezinto ezimbi ezenzakalayo, i-incumbent ijayele vele ukuthi abantu bethi hhayi asisangifuni, bethi bafuna omunye umuntu omutsha. Nxa izinto zihamba kuhle, abantu bayafuna ukuthi i-incumbent iqhubeke. So ngombono wami ngibona ngani hhayi isikhathi nje kuphela, isizini kuyadlula. UDonald Trump, I think abantu abale ngqondo, ama-voters ale ngqondo, outside of i-Republican Party, bazabuya ngobuningi babo bevote, ngoba siyazi ukuthi uDonald Trump watshiya ilizwe leli limadabudabu, watshiya ilizwe lingaselanhlonitsho, ningasahlonitshwa ngubani lobani. Ngokubona kwami, hhayi, angiboni ukusenzakala ukuthi ama-American angasoma-Republican kumbe amanye ama-Republican abona okule ngqondo bangavumi ukuthi uTrump aphenduke. I think amapholo aza kutsha kutshoyo, kodwa nxa soke isikhathi bahambe beyovota, abantu bazavota, bazavota bevotela ilizwe elihlaba lifunayo ukuthi liqhubeke lihlonitshwa, ilizwe lizaqhubeka likhulumisana lamanye amazwe. Ngombono wami, hhayi, amapholi engatsho akutshoyo, kodwa mbona ngani ekugcineni uBiden uzanqoba. Yebo, siyananzela ukuthi uBiden i-disadvantage yakhe ebantwini abaningi, i-age yakhe, abantu abaningi bamkhangela ukuthi akusekhule kakhulu bamuyachiya, kodwa ngibona ngani nge-age yakhe ayiyo ngokugogeka yikho ungcono kulo Trump esabalayo iminyaka yadlulayo M5. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazo welemelika obekhuluma ecingweni leStudio 7 esesabelweni seNew York.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-CCC lithi liza kwethula impumela yokhetho etshengisa ukuba uMongameli Mnangagwa wanqotshwa ngumnumzana Chamisa. Ibandla le-CCC lithi ukhetho belulukhuni ngoba ibandla le-ZANU-PF lisebenzise amaqhinga elingakaze liwasebenzise. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande. Lingakhohlwa ukuthi silazo ezinye indaba ngo 7:30 ntambama nsuku zonke.